uzano yonke into impossible ukuthi ingenzakala njalo izano ukuthi iyali izinto eyazenzayo akuqalisi namhlanje njalo ububi loxuku ebantwini akuqalisi ngena leyo into yemasimu so ukuthi umuntu kwale completely nxa ukhangele ibandeli njengezano eselayenza ububi obuningi ngabomu ebantwini kuba nzima kakhulu mhlawumbe abayalayo abangathi izano ingazaki kuyenze yilabo abangazaki bahlangane loxuku lobugebenga izano ekuyenzayo ebantwini mina ngithemba kungabe kule iqiniso eliphathelene lobubi obukhona khonapho nxa kungenjalo ngenxa yani izano ingani iyala uncedo oluvelwa kwamanye ama-organization
ingqobe isikuwe mnumzana ngwenye
lapha kusobala ukuthi umnumzana moyo uthukuthele ngezinye nje indaba mhlawumbe kudliwa akwenzayo kukhetho athi ukuthi ukhuluma ngendaba ephathelane lalokho lokhu iqiniso eliphelele nxa ungumuntu ofuna ukuthi abantu bahloniphe sibili umbono wakho kuyabe kumele ukuthi hatshi nawe ukhangele sibili ukubona ukuthi kambe kungayenza yini ukuthi amanzi amaningi kangakana athiwe ayenziwa ngabantu athiwe ayenziwa libandla le-ZANU-PF lokhu yinto esolisa kakhulu sibili ukuthi kambe umuntu angasekela umbono wona lo osegcekeni owokuthi ngokudinga kuphela ukuthi abantu bazwakala ukuthi labo bayakhuluma labo bakhona elizweni hatshi ukuthi kule qiniso phakathi kwalokho abakukhulumayo akunanto enjalo akula ilizwe elingavala amanzi lithi abantu libaxoshe abantu izifundo zabo zihambe konke nalokuyana amanyathelo abathathayo esawabona athethwa nguhulumeni abantu kungakagcwali kanjalo babetshelwa abantu esingakuthi ngama-warning lawana ngixwayise ukuthi hatshi lapha ubuningi lobe sibubonayo obamanzi abujayelekanga ngakho-ke sukani kuthiwe konke lokhu kwayenziwa ngabantu ngabomo hatshi lokhu amvumelani lapo
mnumzana moyo
mina ngikubona vele kusegcekeni bekuzindlela zokuba susa bona labo abantu endaweni yona leyo njengoba babevele besalela khonapho yikho bekungela enye indlela bona abayibone ingcono beside ukubasusela amanqe ngokuvula amanzi bawadirekthe khona ngale ukwenza okunjalo okokudirektha ezinye izinto ukuthi zihluphe abantu akuqalisi khonapho nxa sikhangele i-history amasotsha ake athunywa kathiwa hambani le ebulala abantu emathebeleleni angazi ukuthi yena ungwenya nxa ube khona ngaleso sikhathi wasila njani amasotha njengoba bethunyiwe ekhonyandwa pho amanzi opho kuvula kuwaqondise ebantwini ngibona kulula kakhulu
mnumzana ngwenya ingqobe isikuwe
ye lapho angangake ngithembile ngendaba lezo njengoba nani likwazi ukuthi hatshi zindaba ezakhulunywa ngamadala bazwisisana ngoba yibo ababe vele bekhona kusenzakala ukuqaliswa kwezombangazi elizweni leli ngakho lapha mina ngifuna ukukhuluma kuphela ngodaba lolo lukhangelane namanzi
sibonile uhulumende kwinsukwane ezedluleyo ehamba khona ngale kuyazama ukukhombisa abantu laba ukuthi besuke kodwa bayala
ya liqiniso elizweni lezimbabwe ukuthi uhulumende kathesi kala mali ngakho-ke kusuka kube nzima ukuthi abantu bazakhalela imali ezinkulu kakhulu ilizwe lona lingela mali kanje imali lezo abazifunayo nxa sizikhangela sokungani ngumholo hatshi ukuthi zimali zosizo ngoba uhulumende wabo ufana lo mzali angakutshela ukuthi yenzala lokho kumele umethembe uyabe zama ngazo yonke indlela uyabe le nzamo yakayenzayo ukuthi konke lokhu kulungiswe konke kuqonde ngesikhathi lapho ilizwe lizathola kakuhle imali eyenelayo asiyomlando womuntu i-natural disaster kwaphapho ngokwenzakala nje ngokwenzelo ngakho-ke sokungani ukuthiwa sokulicala lomunye umuntu akumelanga kube njalo ngombono wami kumele ukuthi-ke sizwisisane njengesizwe sezimbabwe
ngicela sibili ibandla lezano like lihlale phansi licabange ukuthi abantu labo bafuna ukuphila kuhle njengabo bona abahuquluze nxa abantwana babantu bengasayi ezikolo nxa impilo zabantu sezisengozini yokuthi bathelelane imikhuhlane bafe ngicela izano iphangise udaba lona lolo ilulungisise laba abantu labo babe le mpilo efanana leabanye abantu laba abanye abakhuluma bedifenda into abayaziyo ukuthi imbi ngicela sibili bake ba julise imnakano yabo basesane lalo iqiniso bengasebenzele ububi ngoba ngiyamuzwa ungwenya uqhathiwe ukuthi abe yintshantsho yokuqhakazela abawonayo
ungasinika elakho elokugcina mnumzana ngwenya
ye abantu bekhimbizi bengayengwa yilabo abanezifiso zokungena kwezombusazi bephikisa umbuso owebandla lezane PF kabazwisise ukubana kathesi ilizwe lisekwenzimeni babambane le mzamo yonke eyabe isenziwa kuhulumende njalo-ke isithi kubantu bezimbabwe sonke asakheni isizwe kunusa abantu abanjengomnumzana moya ukuthi hatshi akusela m d c kabuye ebandleni lezane PF ngiyabona
engaziyengi ngalokho asekukhuluma ngoba izano lapho ekhona ayilali nge-MDC yikho uzwe efaki MDC kathesi mina ngingazange ngikhulume ngokuthi izano isifile nesithi MDC ifile isifiso sakhe ingeke ize ife izahlala imhluphe enhliziyweni endingasoziphele.